Sika disendaba ku VOA Ndebele.
Amatshono zihlobo siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ngenjabulo kustudio 7, ngolwesithathu mhlaka 4 kuNkwenkwezi 2022, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
bekuvele kungelazimoda. Bezinutshwana singazi ukuthi ozibuqo bevele bengaphi, bebethelibhizi, kodwa ixuku labantu, amaxuku lamaxuku abebonakala kuma-bus stop la, amalokithi wonke nje jikelele, phose izolo imini yonke.
Uhulumende uthi uyakhathazeka ngokuthi iningi labantu liyaswela imota zokuhambisa njalo uzalungisa lolu hlupho ngokusungula uhlelo olusalulongwa olukhangelelwe ukuqeda lolu dubo.
I think we have a responsibility to protect the people of South Africa first. You know, we're hoping that all those 8,100 occupied bus athletes are doing good within the law.
Idolobho leJohannesburg selethule umthetho ohlose ukuthi zonke indawo zokuthengisela ezitaladeni kuleli dolobho zithathwe izizalwane zakwele South Africa. Umanyano owe-European Union usukhuthaza amazwe wonke angamalunga ukuba engasathengi amafutha ezimota leyinye impahla kweli Russia. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Uhulumende uthi uyakhathazeka ngokuthi iningi labantu liyaswela imota zokuhambisa njalo uzalungisa lolu hlupho ngokusungula uhlelo lwe-Urban Mass Transportation System olukhangelelwe ukuqeda lolu dubo. Lokhu kuvezwe isiphathamandla sikahulumende uMnumzana Nick Mangwana eloba enkundleni yebulenjini eTwitter namhla ntambama. Kodwa uMnumzana Thembelani Dube, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, uthi kufanele kuvunyelwe ezinye imota hatshi ezenkampani yezokho kuphela ukuthi zithwale abantu.
KoBulawayo uhlupho lwezimota lukabili. Okwakuqala, nxa sikhangele izimoto ezithutha abantu zisuka emalokitshini siye esidikidikini sedolobho, kuvame kuba yibo zukho, ngaba ngamabhasi kumbe kube ngamakhombi. Kodwa ke sikunanzele ikakhulu izolo kumbe ikakhulu mhlaka 3 May yikho ukuthi bekuvele kungela zimota. Bezinutshwana singazi ukuthi ozuqo bevele bengaphi kumbe bebethelibhizi, kodwa ixuku labantu, amaxuku lamaxuku abebonakala kuma-bus stop la, amalokithi wonke nje jikelele, phose izolo imini yonke. Ufica ukuthi lezi ezinye izimoto ezazivele zithova kudala, ombayiwa, labo City Transit laba, labo Bupta, abangasavunyelwayo ukungena emgwaqweni sokuthiwa-ke yimshikashika lanxa kuyizovela izimoto ebesizazi, ziyabe zingavunyelwa ukuthi zingene edolobheni. Amapholisa abevimbile nxa zonke, okubangela ukuthi abantu abayemsebenzini bagcine bephuzile kumbe abanye vele bagcine bengazahambanga. Kube sokusithi ntambama-ke kuphinda kube isikhobekhobe futhi khonapha lapho ogadelwa khona-ke boHamara, kibo Lion langaphi ngaphi, ngenxa yokuthi izimota lezi ziyabe zisilele zikazubukho, njengoba lezi ezingalamabhakani kazubukho baye bevele bengazifuni emgwaqweni. Sibe sesiba lohlupho lwesibili lokuthi nxa umuntu esuke elokitshini esiya kwelinye ilokitshi kuvele kakula zubukho, izimoto ezithenjiwe yilezi ama-Honda Fit lamanye nje amakhombi angarejistanga under zukho. Manje amapholisa abevimbile izindlela zonke zonezo, kusuka-ke kubangela ukuthi abantu bagcine bengasela zindlela zokuthi bafinyele abafuna ukufinyelela khona. Ntathe umzekeliso, nxa umuntu esuka mhlawumbe kosekusile enkulumane zama ukuthi aye eCoudtburg kumbe zama ukuthi aye eLuveve, amapholisa angavela vimbe izindlela lapho ohamba khona lezo zimota, kusho ukuthi abantu laba basela izimota zokuhamba ngoba vele kakula zizubukho ohamba kuwona lowo amaroads. So yizo-ke izinhlupho abantu abahlangana lazo ngenxa yemonopoli kazizubukho, njalo ebangelwa yikuthi amapholisa abevimbe imigwaqo lapho kumele izimota lezi ezincedisa abantu zihambe khona.
Isiphathamandla sikahulumende uMnumzana Nick Mangwana uthi balunanzelela udubo olubhekane labantu njalo bazalulungisa. ubona ngani lokho kuyathembisa yini
uhlelo lolo abalukhulumayo yebo kungaba uhlelo oluhle nxa kuyikuthi lusungulwe kuhle esikunanzela ukuthi bekungamelanga kuqalwe kumiswe amakhombi lawa vele kade sebenza ngaphansi kwamakampani kaBupta makampani kaMbayiwa lamakampani lawa kaCity Transit kumbe Apricot labana kade beqonda kibona sidingale labo UPH bekulula ukuthi uhulumende aqale aqogelele abe lezimoto ezaneleyo ezathutha abantu nxa sokuthwela omakampani kumbe mhlawumbe azavunyelwa kumbe njalo uhulumende akhulumisana nalawo makampani ukwenzela ukuthi basebenzisane in partnership ukuze kungabi lohlupho lwe-mass public transport system. Kodwa kalesi sikunanzela ukuthi vele izimoto lezi esithi ngezikazubuko kasizo zikazubuko but yizimoto ezilabanikazi abacathe ngaphansi kwebhakani likazubu yikufica ukuthi le mikhehlekhehle eminingi esikhangele ukuthi ngabe kuthiwa ithovisi yemakhaya ithwele izinqola khonale kodwa kathesi yiyo esithwala abantu lapha edolobheni fica ukuthi kuyabe kule ntuthu esabeka isigaga sentuthu kucause ipollution emadolobheni njalo lezi amabhasi lawa ayabulala imigwaqo.
Lo umnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yobulawayo Progressive Residents Association esixoxelayo ecingweni ekobulawayo. Idolobho leJohannesburg selethule umthetho ohlose ukuthi zonke indawo zokuthengisela ezitaladini kuleli dolobho zithathwe yizizalwane zakweleSouth Africa. Lokhu kubikwa kuzadala ukuthi abokuza abagoqela beZimbabwe bathwale nzima ngamandla. UThuso Khumalo usiphalo ludaba iseJohannesburg weleSouth Africa.
Ngokutsho kwesiphathamandla sedolobho leJohannesburg esibona ngezomnotho kuleli dolobho uMnumzana Nkululeko Mbudu, umthetho omutsha lo uhlose ukuthi amabhizinisi okuthengisa ezitaladeni ahleleke kungaminyani njalo kulandelwe imithetho yedolobho. Uthi kwakhathesi kulamaphemithi okuthengisa ezitaladeni edlula izinkulungwane ezilitshumilane 14,000 kodwa ke uthi inhloso yedolobho leli yikuphungula amaphemithi la abe zinkulungwane ezisishiyagalombili kuphela 8,100.
We've got a foreign invasion in our informal trade as well as puzzle shops. And, you know, I think we have a responsibility to protect the people of South Africa first. You know, we're hoping that all those 8,100 occupied bars are hinged, are even due to the law.
Sizaqinisekisa ukuthi zonke indawo zokuthengisela zithathwa izizalwane zakwele South Africa, kutsho uMnumzana Mbundu. UMnumzana Mbundu uvumile ukuthi akukho emthethweni ukwalisa abalemvumo yokuzodinga ukuphephela kwele South Africa ukuthi bathengise ezitaladeni ngesikhathi izicelo zabo zisahlolisiswa. Uthi kukhona ukufuze kulungiswe mayelana labadinga ukuphephela abaselizweni. Leli dolobho lithi amaphemithi okuthengisa ezitaladeni azaphiwa ngokusebenzisana kogatsha lwendaba zasekhaya olwezemithetho, olwezemisebenzi kanye lamapholisa. Lokhu kutsho ukuthi bonke abalamaphemithi asephelelwe isikhathi lalabo abalencwadi zokuba kwele South Africa bazavalelwa phandle. Lalabo abangelancwadi zokuba kwele South Africa bazavalelwa phandle kwalohlelo. Eminyakeni elithume edluleyo kulezinkulungwane zezalwane zeZimbabwe ezibalekele kwele South Africa ukuyadinga imisebenzi. Kodwa ke njengoba isilinganiso sabangasebenziyo kwele South Africa ekukhulwini sebesedlula amathumi amathathu lanhlanu 35%, iningi labantu bokuza bazithole sebethengisa imibhida, izithelo lamatamati emgwaqweni. Isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa uMnumzana Bongani Mkhwananzi uthi baqaphe ngeso lokhozi ukubona ukuthi idolobho leJohannesburg izawusebenzisa njani lo umthetho.
Alistendi ukuze usithole esokuthengisela kumele ubeke South African ID. Ama-South Africans lawo asuka aziqhatshise awuthi to ama-migrants kwezinye iindawo. If the South African is fine with renting their stall out and the migrant is happy to rent it and both of them are gaining out of this prospect, what is wrong with this?
Selokhu uqalelo nyaka kule qembu lezalwane zakwele South Africa elizibiza Operation Gidula eselihambe indawo ezinenge elizweni licotsha abakwamanye amazwe abathengisa emsikeni lisithi basuke kulezi ndawo kungene izalwane zakwele South Africa. Melesimo 7 Johannesburg kwele South Africa ngimuthuso Kumalo.
Akande ukhethe ukunanza usuku lokuqakathekisa umsebenzi wentatheli zendaba ole World Press Freedom Day. Labafundi bekolitshini ye-National University of Science and Technology INAST kanye labe Midland State University koBulawayo. Lapho umphathintambo wezokwethula kwembiko umnumzana Kindness Parata afundise khona ngemithetho yelizwe ephathelane lokwethulwa kwembiko laleyo uhulumende akhangelele ukuyibumba kutsha ngenjongo yokubalimukisa ngokuqakatheka kwabakufundeleyo bebambene le-UNESCO le-MISA Zimbabwe. Ukuhlaziya lolu daba uMichael Vewe Studio 7 uxoxe lesikhulumeli senhlanganiso emela amalungelo abasakhulayo abakumsebenzi wokwethulwa kwezindaba e-Young Journalist Association, umnumzana Leopold Monende.
Ilanga lelinye lokukhumbula umsebenzi owenziwa zintatheli izindaba elizweni lethu ikakhulu eZimbabwe, lilanga lokukhumbula ababala lokubala, ababala lokubuka okunye esikukhiphayo thina njengentatheli izindaba. Lilanga njalo elokuqhubeka phambili le mkhankaso yethu ukuthi umsebenzi wethu sifuna ukuqhutshwa kanje, sifuna uhulumende esenzele lokhu nezinye izinto angakazi angakasenzeliswa. Lilanga lokuthi lathi sibone ukuthi sihambisa njani umsebenzi njalo singazenza sibe ngcono ngendlela yini.
Leo, indikimba yalomnyaka iqhathekisa ukusetshenziswa kwemitshina yakulezi nsuku ngabakwethulela uzulu izindaba. Ubona ngani imitshina yakulezi nsuku iyasiza na emsebenzini?
Umsebenzi wethu lo i-internet isenze umsebenzi wethu wabalula njalo umsebenzi wethu sichaza labazali abalalelayo abavalayo nababukayo. Ungakhangela singakhela ama website ekudala sasitshela abantu umongameli Emmerson Mnangagwa uthe okwakhathesi sesithi nxa singathi umongameli Emmerson Mnangagwa uthe sibeke bezibukele bebezilalele ekhuluma osekwenze umsebenzi wethu lasiba ngesikhiwa sithi ube credible yabo. So it's a good thing. Njalo i-internet yona isinike amathuba ikakhulu kwabasakhulayo okuzivalela umsebenzi wabo njengoba umsebenzi uhlupha lapha eZimbabwe. Sebenamaphephandaba abo nabo sebeqhatsha abanye abantu osekwenza ukuthi lathi i-industry yethu ithuthuke.
Njengabasakhulayo abakumsebenzi wokwethulela uzulu izindaba, lihlangana ngenhlupho ezinjani elizweni?
Bramike, eZimbabwe akuyalwa msebenzi. Okusho ukuthi abasakhulayo bonke abaphuma emakholejini akula ndawo yokubaqhatsha ngoba abadala abavele bekhona basasekhulu yabo. So also sitsho ukuthi i-internet has become their source of livelihood. I-internet sebephila nge-internet. Nxa bengaqalanga iphepha labo sebesenza ezinye izinto nge-internet ngoba ngesikhathi bebekhayelela ukuthi hayi ngiqeda nzihamba e-Herald. Bafika e-Herald umuntu angikhona lokhu ekhona. Ngiqeda nzihamba e-newsvako.com. Bayathola umuntu ose-newsvako.com elokhu ekhona. Everywhere kunjalo. Ama-opportunity abasakhulayo, intatheli izindaba ezisakhulayo malutshwane. Sebezilungisela kuyo. Lokulalelwa sibi. Even lokho uthi Bramike ukuthi uyathi haliyo mfuna ukukhuluma lawe nge-World Press Freedom Day ukalutshwane. Ingxoxo ezinje so sizibona ziphakathi kwabakhokhela iZuchi, abakhokhela iZinef, abakhokhela iMisa, ngabantu abadala labo abakhokhela o-VNCZ, omaz. Asiziboni zibuzwa thinawo. Ngabe kuthiwa hhayi laba basasebancane kodwa sisebancane njalo ngithe sibaneyongodla intatheli izindaba zethu.
Awusitshele Leo, liyanelisa na ukuqhuba umsebenzi wenu likhululekile kungelo ukuhlukunyezwa namaphoyisa labanye abantu? Liyanelisa na ukusebenza likhululekile?
Ukusebenza sikhululekile kuthiyeni? Ukukhuluma intani, ukubhala intani singenelisi. Kodwa okuzenzakala usubhalile kumbe usukhulumile kungahluki. Ngawunika umfanekiso kaHopochungono. Uhopochungono ubekhuluma iqiniso esithi izibhedlela zethu azla maphilisi azla mchina kodwa uthe sekhulumile sibonile uhulumende kumbe izanupf isimlanda isithi sifuna ukuchaya sithatha lokhu singwenza lokhu isimethu se yikho okuhlupha ngeZimbabwe yakhathisa futhi ungakhuluma ungabhala kodwa kusasa bazakulanda bazakwethusela bazakwenza okunye wena oyabe ungawukhayela yikho okuhluphayo. So njengentathe endaba ukubhala siyabhala ngoba asiphila ngokubhala ngiyengeke lokubhala kodwa ngiyabe ngikwazi ukuthi sizafika isikhathi kumbe singafika isikhathi sokuthi abantu laba bazakubuya bethi ndoda wena wasibhala kubi sizakwenza so.
Lo nguLeopold Monente, isikhulumeli senhlanganiso ye-Young Journalists Association, obexoxa ecingweni lo-Mike Hobe we-Studio 7 eseHarare.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 6170, 7270, 6040 naku 15460 kHz ku-short wave.
Umanyano we-European Union usukhuthaza amazwe wonke angamalunga ukuba engathengi amafutha ezimota lenye impahla kwele Russia ngoba ilizwe leli selibhomba ngamandla kwele Ukraine. UGibbs Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
I-Reuters News Agency ibika ukuba inhlanganiso ye-European Union isifuna ukuba amazwe asemhlubuleni wezwekazi leli adinge ezinye indlela zokuthenga amafutha ezimota kusiyafika ulwezi lonyaka. Umanyano lo uthi kumele beqinise izijeziso zenoto njalo uvinjwe osomabhizimusi abadabuka eRussia ukuba besebenzele emhlubulweni lo. Bafuna kuvalwe lamabhanga wonke adlelana leRussia ngokuwakhupha ebulenjini kusigxingi seSwift. Konke lokhu kwenzakala eRussia libhomba ngamandla eMariupol lamanye amadolobho lapho sekubulewe khona abantu abaningi. Abadabuka eZimbabwe bathi kuyesabeka okwenzakala kule Ukraine. Umnumzana Mbuso Mhlanga ingcweti kwezomvikela uthi amazwe aphehla konke lokhu akumanyano we-NATO.
IRussia ilwa ne-NATO ne-European Union. But so unfortunately ukuthi kwenzakala singathi i-venue kuse Ukraine. So Ukraine isihluphekile ngendaba yokuthi yavumela ukusetshenziswa ukuthi ibe yivenue ye World War 3. IRussia nzokubeka ngesilungu isazoba agitated kakhulu ngendaba yokuthi iNATO le European Union zibhizi zinikeza iUkraine isikhali. And that clown yase Ukraine nayo busy yavumuthi kube njalo kuzofa abantu abanengi and at the end of the day iRussia izogcina isebenzisa ama nuclear weapons ngoba bebona ukuthi they are fighting a lot of forces not only one force yase Ukraine
uyakala njalo lo mnumzana nathandazani moyo ngokwenzakala kwele Ukraine.
Isintu sithi ma indlovu ezimbili zisilwa utshani yilo olulimala kakhulu. Kufana lesimo esise Ukraine Dube. Mina ngokwami ukubona ngicabanga ukuthi iRussia le USA bathethe iUkraine bayenza iground lapha bazotesta khona amandla wabo bebulala uZulu ongelacala uZulu ongazaziyo izinto zombusazwe. So ngicabanga ukuthi impi yase-Ukraine ama-Russians nama-Ukraine akakubona isitha ungabheka even i-history iyathi ukuthi labantu bekulilizwe lilodwa bephila kahle elizweni. So ikubonisana amandla kwamazwe amabili amakhulu bebhuqana endaweni okuhlala khona abantu abamsulwa. And abantu abamsula laba sebelimala and sebephela.
Umzana Sipongulube olandela ezombusazwe uthi ele Russia lenza ongaqondanga kwele Ukraine.
Siyakwazi ukuthi abantu sathi siqala abantu babethi kuzaphela kodwa mina ngangibona ukuthi vele kuzaphela nzima. Njalo abantu abaningi baye besithi abantu basola iNATO, basola iUSA, basola. But kulesi simo esikisho kumele sisole iRussia engene elizweni elizimeleyo. Yalidubula, yalibhomba, yenza yonke into. singayisoli USA sisolo NATO sisolo amazwe lawa ngaba kwenzayo kwamanye amazwe ngoba ngezimiso vele abalazo ngamanye amazwe but ukusola kwethu ama USA akusho ukuthi Russia isimsulu Russia lesi simo se Ukraine iyo vele ichophe ilizwe yangena phakathi kwelizwe siyabona amazwe iZimbabwe nxa nje kungakhulunywa ukuthi amazwe angenele yathi ukuthi isovereign state ibisisima amanye amazwe ame ngoba yisovereign state so elinye ilizwe elingenele isovereign state lidubule litshele okukwenza abantu babukele amanye amazwe siyakwazi ukuthi abukele ngendawo yokuthi isimo sawo laso agoqa izandla ngomthetho kodwa yimbi into eyenzeka eRussia njalo izasithelela sonke njalo isesibone vele imthelela ifuel isayibona ukuthi ikhwele njani ukudla kukhwele njani kanti sengikhuluma begoli i-cooking oils almost 100 rand from 50 something rand i 2 liters
elemelika okwamanje lidinga imali kudalele Congress edlula amabhiliyoni angamathumi amathathu $33 billion yokunika ele Ukraine ukuba lithenge izikhali zokulisana lele Russia akwaziwa ukuba impile izaphela njani. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC ngingoGibbs Dube.
Live talk okuhlelo Diaspora Forum namhlanje sicubungula okwenziwa izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe. Namhla kuhlandla lapho esikhuluma khona lezizalwane zeZimbabwe esezihlala emazweni uChris Gande weStudio 7 uxoxa lomnumzana Phanyeka Karimanzira osehlala kweleBhilithane.
Mina ngabuya lapha e-UK ekupheleni kuka-2006 kusho ukuthi sengile minyaka elitshumi lahlanu ngilapha e-UK. Impilo yakhona lapha ngathi kuyasetshenzwa kakhulu. Iningi labantu basebenza imisebenzi emibili esingathi yi-main job le-part-time. Silutshwana isikhathi esokukhwejisa kumbe sithi i-socializing ngesiNgisi. Ngaphandle kwe-rent, le-council tax, logates, lamanzi, into zalapha zichiphile. Ikakhulu ukudla kulabo abafuna ukuthuthukisa imfundo yabo ithuba likhona lokuya e-university kumbe lokwenza ama-course aphezulu. Nxa ungasebenzi uhulumende uyakubhadalela i-rent le-council tax aphinde akhuphe imali yokuthi ukwanise ukuziphilisa. Esingathi ama-social services akhona akulani lokuthi kawusebenzi into ezokuthi uphile impilo edecent uyazithola. I-transport, i-health, konke ngathi it's first class. Ungagula ezibhedlela kuye kukhona konke okufunakalayo. Imishina lani, odokotela, amanesi konke kwenele. Yikho engakutsho ngempilo yalapha e-UK. Ma sesikhangela silinganisa le mpilo yasekhaya eZimbabwe. Hayi kuchiyene kakhulu. Impilo la eyalapha e-UK ngathi ingcono kakhulu kakhulu.
Nxa kuyikuthi eZimbabwe kungalunga kube lobubelo kwezomnotho elizwe, ungabuyela yini?
Kungalunga eZimbabwe ngiyabuyela ngigijima. Ngiyafisa kakhulu ukuthi ngibuyele eZimbabwe. Kodwa kumele kuqale kube le nguquko. Ngicho ngikhuluma ngezombangazwe, ukuhlunguluzwa kwabantu, ilungelo loluntu, ukuba umuntu ebe ngokhululekileyo ukuxotoza uhulumende ma engathabi ngokuthi ngombuso okhona. Esingathi ama-human rights kube le-democratic space, kungaba njalo hayi ngiyabuyela ngigijima. Kodwa ma kungala nguquko ikakhulu kwezombangazwe, hayi angibuyele.
Kukhona yini okufundileyo khona ngapho e-UK obona ngani kunganceda eZimbabwe okungadingi imali eningi ukuthi abantu bakwenze?
Ngifunde okuningi okumaqondana lo msebenzo wami esingathi i-profession ngesiNgisi. I-profession yami i-international trade, ibalisela into ezinjenge-economics, i-transport, i-shipping, le-business administration. Yeah, angifunde okuningi lokho ngabuya lapha e-UK njalo ngilokho ngifunda ngisiya phambili.
Manje ngokubona kwakho ubona ungani impilo yakhona ngapho kwele United Kingdom injani ebantwaneni kakhulu abazalelwe khona ngapho bona belabazali abeZimbabwe baphila njani ubona njani
impilo yalapha ikakhulu ebantwaneni abazalela lapha hayi mina ayingithokozisi ngoba abantwana vele baqala ukuya esikolo besesibancane kakhulu esingathi yi-nursery so uzathola ukuthi khona umntwana ufunda isikhiwa isikhathi sonke isikhathi sokuthi afunde ulimi lwethu afunde isintu silutshwana ngoba uba labazali intambama kuphela sebevele emsebenzini so hayi ngendlela naleyo mna hayi impilo yab bantwana yalapha ngibona ingalunganga njalo kuyahlupa ukuthi umntwana umkhuze lapha akuvunyelwa ukuchaya umntwana kumbe ukumthethisa kakhulu engaze abone ngani uyamhlunguluza uyakhwanisa ukukucebela uboche so uzathola khona ukuthi khona abantwana balapha mina impilo yabo hayi ayingithokozisi so
lowo ngumnumzana Phanyika Karimanzira isizalwane seZimbabwe esesihlala kweleBilitane.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebelenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebelenjini bokuxhumana obeFacebook bu-VOA Ndebele laku-Twitter bu-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Ngakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Ukhulumende uthi uyakhathazeka ngokuthi iningi labantu liyaswela imota zokuhambisa njalo uzalungisa lolu hlupho ngokusungula uhlelo olukhangelelwe ukuqeda lolu dubo. IJohannesburg selethule umthetho ohlose ukuthi zonke indawo zokuthengisela ezitaladeni kulelo dolobho zithathwe izizalwane zakwele South Africa. Umanyano oyi-European Union usukhuthaze amazwe wonke angamalunga ukuba engasathengi amafutha ezimota lenye impahla kwele Russia. Selugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Yimi usithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.